Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesivili mhlaka 9 kulwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Xa sebesebenzisa idiesel kusho ukuthi bazakhweza imali yalokho okuthengiswayo.
Inkampani yezesa ithi sokuqhamuke ukusilela kwamagesi ngamandla elizweni kulandela ukufa komtshina wesitishi esiwaphehlayo eWange.
Isinqumo esihlonipha amalungelo abantwana kusahluko sesine kusisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Umthethwandaba weHigh Court unquma ukuba ihofisi kaMsitheli ayilalungelo lokwala ukupha abantwana ababe belaboyise kuphela ama birth certificates. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 izolo. Luthi kutholakale njalo abangamachumi phose amavili 18 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,544. Abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane ezinhlanu 5,339. Asebebulewe ilumkhuhlane bakhwele baya ku 4,690. Inkampani yezesa ithi ilizwe libhekane lokusilela kwamandla kagesi kulandela ukufa komtshina owaphehlayo esitishi seWange Power Station. Ngokunjalo linkampani ixwayisa uzulu ukuthi ewalondoloze njalo ithi iphakathi kokululungisisa lolu daba. Amagesi avele ayasilela elizweni njalo ahlezi ecitshwa njalo nje. Ukungasebenzi kuhle kwesitishi seWange lokhu kukhangelelwe ukuphazamisa amabhizimusi avele ethwele nzima. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Ukuswelakala kwamandla kagesi lokhu kukhulunywa nguzesa kuyinto embi kakhulu ngokuba kuza kwenza ukuthi impilo yabantu ibe nzima. Bavele bathwele nzima kumanje bathenga inkuni bathenga iparafini kanti ke kuza kwenza ukuthi izinto zikhwele ezi dolo nxa ngabe abezidolo sebesebenza idizili ukuba incedise ibe yiyo amandla kagesi ukuthi yamafriji la agcina lezi eziqandayo akwazi ukuqhubeka esebenza. Nxa sebesebenzisa idizili kusho ukuthi bazakhweza imali yalokho okuthengiswayo abantu bakubonise kuyintengo ephezulu. Ngakho ke kuzaba lobunzima obukhulu, akusoze nje kusilele amagesi kodwa kuzabonakala ngezinto sezidula sokukhwelisa inkwa, sokukhwela impuphu, sokukhwela ithukela, sokukhwela konke nje okuhlukahlukeneyo ukuze abamabhizinisi badlulisele ubuhlungu kulabo kubathengi ngokuba vele ibhizinisi isebenza kanjalo. Kungakhwela izinto amabhizinisi udlulisela kubathengi.
Manje nxa sikhangele umnotho welizwe wona awusoze uxege ngamandla na ngenxa yokusilela kwamandla kagesi lokho.
Umkhonomi ngeke uvuke nxa ngabe kungela amagesi. Angeke kwenzeke lokho. Investment ngeke ibuye elizweni kungela amagesi ngokuba vele umuntu ofuna ukuhlanyela imali elizweni nxa ekhona lephethi yambuse e-Europe kumbe e-Asia kumbe South America kumbe khonapha e-Africa uqala khangele ukuthi kambe amagesi akhona yini ukuthi nxa evula i-industry akwazi ukuthi izinto zisebenze ngendlela efaneleyo. Nxa ke i-economy ingasebenzi kutsho khona ukuthi akade besebenza bazaphuma emsebenzini bayehlala ngekhaya kwande indlala kwande ubunzima ngokuba iindustry ime ngamandla kagesi ngamandla kagesi engasebenzi bazaphungula ukusebenza kwabo kumbe bavale kusho khona ukuthi umkhono wemuzadilika usiya phambili kulalokho yikho khona ngenxa yokuswelakala kwamandla kagesi
Umnumzana efihlela Ncube ngohlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association Sixoxe njalo lentathelo izindaba ehlaziya ngenhlala kahle kaZulu njalo ehlala kobulawayo umnumzana Simbarashi Nembaware
Ya nkomo udaba lamagetsi lubhahle lapha kobulawayo kulensuku ngabo Tuesday Wednesday lapha eTown ahamba ekuseni azayiphenduka ekuseni ngiyabo 8 senabo 8 ayiphenduka ngabo 12 kuzokuthi yahambe eTown yonke ukuthi njenganamhla Monday kulamastrada ambalwa phakathi eTown lapha amarobot abecishe khona amarobot abecishe khona engasebenzi kuzokuthi ngesaturday sibeka umama omfowethu kubonketha ngale ebengiyekho amagetsi ubani uthi lamanzi akhona njani angafika ezindlini so udolo laye msizo khona and kulezi suku izisa iyazama yona ukuletha imbiko ukwazisa izakhamizi ukuthi amagetsi azabe engekho ngezikhathi ezinje yazama ukuletha imbiko sibili bayaletha esokuthi ngamabhana ehamba kakhulu ngama-Twitter abantu bayadownloada bathikele ku-WhatsApp so bayazama ukutshela izakhamizi ukuthi kulama-problems anje kodwa lokho isikhathi imbiko yakho ibuya so late abe sevele sehambile amagetsi akhona ngathi udubola amagetsi lubahile njalo luyaqhubekela phambili
kubo makhelwane kwele South Africa lapho osebenza khona siyabona ukuthi labo babhekane lokusilela kwamagetsi ayacitshwa njalo nje phose nsuku zonke inkinga kuyini kahle kahle nxa bekhuluma abe Eskom
udubolubhekane le-Eskom lufana nalo lwezesa ukuthi ama-plant abo lapho abapheka khona amagetsi asemadala okubangela ukuthi-ke ahlale efile abantu abafuna amagetsi sebaningi imitshina ayisayinelisi okunjani ukugaya amagetsi ngesiqubu esifunekayo yikho kwenza ukuthi-ke amagetsi ehlale njani ehamba ludubolubhekane le-zesa njalo le-Eskom e-South Africa but u-Eskom ngani kule politiki phakathi-ke emgomo ngoba uzabona ukuthi isikhathi sonke lesamagetsi bekhona kodwa kuthe u-announce ukuthi kulama-elections kuqala unovemba amagetsi ahlaqala ukuhamba so singazi ukuthi-ke amagetsi lawa inkinga bezingekho yini or bekusenziwa kuthule but hhayi singakhangelanga ezepolitiki kakhulu ukuthi mhlawumbe ngabantu abasabotaja umbuso we-ANC or ngabanjani but imitshina ye-Eskom isemdala nayo ifuna ukulungisiswa okuyinto efana lezesa lapho ukuthi izesa imitshina yekade nalana elungiswa ngesikhathi sikasmith ukuripheya kwakhona awukayenziwa So yiludukolo khona.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intathela izindaba ehlaziya ngenhlala kahle kaZulu. Umthethwandaba we-High Court usunqume ukuthi obaba balelungelo lokuthathela abantwababo ama-birth certificates bebodwa nxa onina babantwana besala kumbe bengaziwa ukuthi bangaphi. Isinqumo lesi sithakazelelwe ngabanengi abathi siqakathekisa amalungelo abantwana. Ihofisi kamsitheli ibisala ukuthi obaba bathathise abantwababo abazelwe ngaphandle komtshato incwadi zokuzalwa onina bengekho. Isinqumo lesi sethulwe ngumahluli we-High Court uJustice Owen Tako izolo phezu kodaba olwakhwezwa ngowesilisa umnumzana Bernard Tashu kanye lolwela amalungelo abantwana uPetronella Nyamaphende vesithi ihofisi kamsitheli kumele ilandele umthetho we-Birth and Death Registration Act wona ovele usipha abesilisa ilungelo lokuthatha Thisa abantwana incwadi zokuzalwa nxa onina besala kumbe bengabonakali. Utaba lolu beluphethwe ngabe Zimbabwe Human Rights NGO Forum kanye labenhlanganiso ye Justice for Children Trust. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Leso isinqumo isinqumo esihlonipha amalungelo abantwana kusahluko sesine kusisekelo sombuso welizwe leZimbabwe. Umntwana lomntwana ulelungelo lokuthi athole incwadi yokuthi iveze ukuba igama lakhe ngubani. Nxa ke sokube lesinqumo esinjalo sivele enkantolo enkulu isinqumo esamukelekileyo leso ngoba umntwana izono zabazali kakumelanga ziwele enkanda kumbe emahlombe akhe. Nxa kuyikuthi umzali omunye kasabonakali kodwa ubabe khona kulilungelo lokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazana futhi ukuthi owesilisa nxa ekhona enelise ukuyagcwalisa ilungelo lomntwana lokuthi athole incwadi eveza ukuba ibizo lakhe ngubani. Ngoba kungamelelwa umuntu ongekhoyo kuyabe kusephulwa lelo lungelo lomntwana lokuthi athole incwadi emvezayo ukuba yena siqu sakhe ibizo lakhe lesibongo sakhe singubani. So nxa kuyikuthi sokulomthetho njalo owethulweyo umthetho omuhle ngumthetho owemukelekayo njalo uZulu uthemba kuyamjabulisa khona ukuthi abantwana kabaseke kusalela emuva ngenxa yokuthi omunye umzali kakho bagcine bekhula bengelazo lezo zincwadi ama birth certificate ongabahlupha nxa sebephambili sebesezifundweni zabo. So kumele kuvezwe lezo zincwadi.
Lona udubo lokuncitshwa kwabantwana incwadi zokuzalwa Dube ngoba ebehambe komsitheli ila besilisa kuphela umama bengekho ungathi ludubo olubhahe kanganani kumbe obelubhahe okunganani.
Yinto ebivamile kakhulu ngoba obekufunakala ukuthi ubaba abe khona kodwa umuntu obekhamba phambili ngumama ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi abantwana labo kabajontshwa ngumuntu wesilisa. Wona umthetho lokade ukhona ubuzama ukwenqabela ukuthi abesilisa bangabile lungelo mbe bangabile amandla ukuthi sebengajontsha abantwana ngenxa yokuthi omunye usengajwamula umntwana omunye umuntu ahambe esidingo wakhe ambhalise ngebizo lakhe. Ngikho ke bekufuneka ukuthi umama abe khona ongoyofakazayo ukuthi hayi abantwana laba ngabami kodwa khona kukhanya ke bekusenza ukuthi umama engasuka emazweni akhatshana mbaye eSouth Africa mbaye kwendela kwenye indawo umntwana agcina selodubo lokuthi ukhula engela birth certificate. Njalo khona kukhanya bekusenza ukuthi umama kukhanya ngathi nguye umzali mzali kanti be ubaba laye abe umzali ngokulinganayo. Nxa sokulomthetho onjalo kuveza ukuthi sokulokulinganiswa kwamathuba kwabesilisa besifazana sebe lomlando ofananayo abakhuluma ngesikhiwa bathi ngo-gender parity labo gender equity labo ukuthi balamalungelo alinganayo. Ngakho ke nxa ubaba ekhona eduzane ngathathela umntwana i-birth certificate umama laye nxa ekhona ngathathela umntwana i-birth certificate.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi kubotshwe ikikita elintshontshele owesilisa wobulawayo owayelithezile imota lempahla engena ku-$7,500. Owesilisa lo ngomnumzana Elliot Mukaro kuthi umsolwa ngucwebisile hlengiwe moyo yena obikwa watshayelela leyo mota waphinda wathengisa lempahla zikamamangala. INewsday ibika ukuba ingcwethi kwezempilakahle sezixwayise ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ulakho ukubulala abantu abaningi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonana, ibingelele kumaphosa. Hayi, siyabonga bathithisa indaba ezinhle kakhulu nje kule audio kababa u-Edwin Ndlovu lapha owayekhuluma okwezombusazwe la. Ngizilisa nje amazwi okubonga kuye. Into ekhuluma impela iyagcwala, izwakala kahle ukuthi kakhulu ngithandele igama lokuthi isikhathi ephawula ngokukhethwa lolu South Afrika lo municipala lo olawe municipala etruhambe kahle kakhulu izinkinga ziyaba khona kodwa sizo leziyana othola seziyisiriyas ukusifa abantu ngoba usola vele kufanele kube khona noma ngaphi langapho kodwa South Africa hayi uphawule kahle ubaba laphana Edwin Dlomo lapha so ukuthi izimba ingafunda alaphana baba Edwin Dlomo izibaba shota abafunda abama-hard nuts la abantu vele abazi ukuthi kuthiwani so ngikhuluma nje kanjalo ukuthi ngibone kodwa babaungathi ngingathontela khona kodwa ngibona so abantu abangalandeli idemokhrasi la ukuthi bebeyazi ukuthi uzulu kahlukunyezwa abazenzela intando yawo wonke amakhonazi ezimbabwe la bantu so angazi uyakufisa isikhathi ukuthi kumbe abaye abantu bengafa kodwa usubona futhi ukuthi uyawusule enhliziyo embi futhi hayi izinto mani hayi ziyakwatisa mani hayi ziyazondisa straight hayi ungakhulu ukugcina usokuthukela abantu abadala ngiyabonga
Kuthi yosevene linjani sihlobo zakithi hayi lokho engakhulumayo lapha angikaze ngizwe kubalwa ngetshwe yami i-audio la Kuthi yosevene ilohlupho lapha kumbe silohlupho oluningi ngapha emathebeleleni labantu abanyamalalayo ngesikhathi segufurawundi laba bantu kulomtakabhudi lapho ngoka-1980 lokho engalasithupha lamanje kuswelakele ukuthi engathatha kanjani isithupha njengoba ubabakho wanyamalala wahamba lesithupha sakhe lokuthi wangena kuphi asikwazi sicela uncedo ukuthi singenza njani ukuthi sithole i-birth certificate lesithupha ethathisa abantu abakhe lamanje labantu abakhe nje kufana lokuthi zinyamazana kulako lokuthi ngobani ngiyabona
Umuleva ngilinkalanga umuleva sibili siseven sifana kwazo lento yesamathilayo sokhana sibili ngilinimisha lijikwa ngundiva papa indigala kasikhanga sekwa lijikwa ngundiva ntonoto kanibiti isika ndi bakalanga isi makati isapoli seado litumila litumila zezimile litumila kutu atuwa zilebele kiyo kumbile ndesimutati bakalanga muti sepe hunde sebobo makalanga tibonakale ukalanga kwedu tibonakale lejikwedu banu lesitu seven
siyabonga umsakazi omuhle abantu abalungileyo ngikhuluma nje ngobulawa esigodleni esikhulu ngilo baba undlovu ujoshua uvela koswat sibingelele empowence abakwendebele abakhona phana seqe sibambe igofole ematopu ethezi ubomaziwa umdalami khona phana ungwenya aphila yini egofole siyaphuma siyabonga singene ipane singene efolosi ngizwile abalandeli bami abahle abaliningi kakhulu ngobulawayo angisakhuluma umsakazi uyalandelwa kakhulu hayi siyabonga usikelo lwenu kuphela nje abantu beziphathe i-COVID ikhona sirini abantu bamaflu abantwana ngesikhathi sezulu abantu besalekatshana benganamatheli izindawo ezibamba imbane kuhlonipha kube kakhulu ngiyabonga ngibonga idethi kakhulu kulabalaleli bami abaningi kakhulu khona phana obabosibanda nemuli yakhe ngiyababingelela usathembi lonathembi salibonani ninjani ngingena emkhululweni ekuseni kanje malume ami khona kwedaluka kunjani malume vuka kusile uyebona abanye abantu ngiyakuthanda ngiyakuthanda malumami sasithovile khonapha uthandazani chuma phecheya sibambe igwamba angilibali iphuphu hayi ngiyalithanda abantu bakithi abahle abalungileyo ngizibiza nje ngikobulawayo esigodleni samakhosi ngiyabonga awehe umoveni ngwenya
Mbingelele kustudio 7 kulinjani bakithi mbingelele kubantu bakithi bonke bezimbabwe ngithi linjani mazimbabwe yamahle okhulumayo ngundeksi endaweni yasetokwana ngiyalizwa bakithi liyakhuluma mina ngifuna ukutshela nje ukuthi ayona kuthiwa inkulumo yami le ngahamba kuwo wonke abantu eZimbabwe, wonke abantu baZimbabwe. Kungakhethile ukuthi umuntu umhlobo, kungakhethile ukuthi umuntu edle umuntu eZimbabwe. Ngifuna ukuthi ngixwayise bakithi, lokho okuzwayo nje umuntu kumele ukuthi akulalele isifiso. Ngokuthi ngixwayise. Uma senza ipolitiki singafaki tribalism, into engiyibonayo. Kulabantu abaconfuse abantu lapha abafaka tribalism politics. Lokho ngeke kusebenze. Kumele ukuthi kucace nje komuntu umbuso ongalunganga laphana izandla. Lokho ukuthi umuntu umdebelo omuntu ishona lokona kusebenza. Umbuso ongalunganga izandla laphana sibonile abantu bechaywa le maswingo. Abantu laba semandebele sibonile uChamisa befuna ukudutshulwa bebulawa khona le. UChamisa indebele. So thina amandebele siyakhofiza njengomthakazi nje. Abantu abakhofiza abantu labana. Mina into abayikhulumayo ngiyiboni ngoba laleli lizwe abantu kumele ukuthi lincanyile. Izwe leZimbabwe lincane. Uma uthi uyanqamula izwe lincane linjiyana, umuntu obusa iyabebusane ngoba yiphisi lokuya. Izwe leZimbabwe, umuntu okhuluma ngeZimbabwe lincanyile umuntu ongayaziyo. Thina iZimbabwe siyayazi yonke. Izwe lana lincane kakhulu asizwe ngathi uyaliqamula uthi yiziphisi. I mean, ihlazwe kuzihlekisa ngabantu lokhu. So ipolitiki bakithi asibeni fake. Singarobha. Ngizwa nje abaningi nje sebeqala ngapha ematebeleleni. Abantu sebeqala ukuthi bahlasele ubaba uMagalela Zibanda. Ubaba uMagalela Zibanda wenzeni? Labantu they are not in power. Ubaba uMagalela iku-opposition party. Ake beke ku-power ababusi eZimbabwe. Abantu kumele ukuthi bacace khona lokhu. Abantu bahluleka ukuthi asilungiseni into ethi ibe right bakithi. Into ekhulula abantu ngamavoti. There is no option. Noma ungazi uyenzeni, uyenzeni. Lokhu sebetshona sirobhana nje. Into ekhulula abantu ngamavoti, abantu bezikhethela umuntu abamfunayo.
Abalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi oke waba ngumongameli weMelika uMnumzana Barack Obama utshele umhlangano weCOP26 kweleScotland izolo ukuthi iyasilela imizamo yokulwisana lokuguquka komkhathi enziwa ngamazwe omhlaba. I-Associated Press yona ithi uhulumende wakwele Iran uvale iphephandaba elidinde umdwebo obuveza inhloko yalelo lizwe u-Ayatollah Khamenei ngendlela eyangisayo. Singene kudaba lweMelika. Uphenyo olutsha olwenziwe ngumsakazo we-CNN luveza ukuba izizalwane zakuleli lizwe ezingamachumi phose ayisithupha ekhulwini i-58% zithi uMongameli Joe Biden kaqakathekisi izinto ezihluphayo ezimele zilungisiswe ngokuphangisa. Luthi njalo abayisilinganiso se-52% bathi uBiden uyehluleka umsebenzi, kuthi isilinganiso se-48% yiso esithi wenza kuhle kakhulu. Uphenyo lolu luyahambelana lezinye ezisanda kwenziwa eziveza ukuthi izizalwane zeMelika ezinengi zithi kazivumelani lendlela uMongameli Biden aqhuba ngayo umsebenzi. Umbuzo omkhulu ngothi wehluleka ngapi kahle kahle? Sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala eVirginia khonapha eMelika, uMnumzana Muzobanzi Ncube.
Abantu kumele bekuzwisise sibili ukuthi uMongameli uBiden indaba esenza kubi kudomestic policy. Ngoba idomestic policy ayisiyo vele ubungcwethi bakhe yena uMongameli uBiden. Sikhumbule ukuthi uMongameli uBiden wakhethwa lapha nguMongameli uBarack Obama ukuthi ukuthi ebe ngumsekeli wakhe ngoba waye lobungcwethi ku foreign policy yikho uObama wamkhetha. So singathi siyakhangela kathefi indlela umongameli uBiden abukwa ngayo ngamazwe aphandle. Siyabona ukuthi ama numbers akaphezulu kakhulu kazi sibili ngoba umongameli uBiden wathi yena engena embusweni watsho ukuthi ufuna ukuthi alungise zonke izinto ezaphanjaniswa ngumongameli uTrump ukungazwanani lamanye amazwe. So kakhulu amazwi akhe umongameli uBiden wathi I want to return the US to a position of trusted leadership among world democracies to counter challenge iRussia leChina. So iforeign policy yakhe siyayibona sekuthi uyayiqinisa and njalo uthi khona ufuna ukuthi astrengthen abathi transatlantic alliance between iAmerica leEurope and njalo futhi uyazimisela ukuthi iAmerica iqinise iNATO alliance ukwenzela ukuthi amazwe eEurope ahlaliseke. Ayikhona lokhuyana esasikubona umongameli uTrump ehlala bahlukumeza ngakho ngendaba yeNATO alliance and njalo sesibonile futhi ukuthi umongameli uBiden uthe engena embusweni wakhe wadlwavisela iMelika kuParis Climate Agreement. Simbonile kathesi gijigijima lapha eGlasgow ngendaba yeclimate and njalo lokuthi akhulumisane labanye amazwe khona ngale eEurope ngendaba yeCOVID leyo bhubhane lelo esilubone emhlabeni wonke nje jikelele and lokukhulumisana lamazwe eEurope nge-cyber attack le-cyber espionage. So izinto zonke lezi izinto ze-foreign policy yakhe simazi ngazo ukuthi hayi umongameli uBiden ekuzwananeni lamanye amazwe kulapha aqine khona ngoba sikhumbule phela ukuthi anti nguye owayenguchairman we-senate ku-foreign relations committee. So phandle kwelizwe le-America wenza kuhle sibili, phakathi lapha eMelika hayi kenzi kuhle sibili. Ngakho khona okwesengulandisile emnumzana Nkomo.
Ibandla lamademokrasi laye ubaba uBiden kuyini abangakwenza okungaguqula amanani la? Sibone abantu besithi hayi bayavumelana la empela wenza kuhle umsebenzi.
Uyabona ama-democrats lawo ayaziyangisa kakhulu mnumzana Nkomo ngoba i-factionalism yabo ebandleni labo hayi siyangisa kakhulu ngoba uyabona ukuthi yiyo enze ukuthi khona babhuqwa kubi lapha kuma-elections la esiwabone emalangeni. Sibone kakhulu you know eVirginia lapha iVirginia bilo governor sibili wama-democrats and saziwa sibili ngokuthi nje i-state ebingani singeyama-democrats but babhuqiwe kakhulu lwama-democrats bebhuqwa kakhulu ngokuthi bona bodwa nje vele sebele factionalism ngobeyangise kakhulu ngoba khangela baba le opportunity yokuthi bevumele into le ibhili lekamongameli uBiden yabehlula bebodwa nje ama-elections la azafika bengavumelananga. So abantu bathe bebakhangela yabona phela e-America bakhona laba bathi ama-independent thinkers ama-progressive voters uyabona ama moderates abantu nje abama bekhangele you know ama swing voters ukuthi uhamba njani. So bathe bekhangela wabona ukuthi yazi ukuthi ubulokhu uvotela abantu abavele bona bengazwanani bebodwa and akubathabisanga kuhle sibili abantu njalo lakho khona ukuthi ama democrats bebengani bebethi ngabantu abafuna ukuthi abazali bengabe involved ezindabeni zabantu ababo esikolo bona bodwa nje ama democrats abazwanani. So i-factionalism imbi kakhulu sibili ngoba iyo la esibulalayo kakhulu eZimbabwe. Yikho kwenza impumelelo ethi lokhe ingayindawo nje lokho esigcoba ndawo inye ngoba vele siphombulwa sodwa.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe odabuka kuKapu eSlovela kodwa ohlala eVirginia khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inkampani yeZESA ithi sokuqhamuke ukusilela kwamagesi ngamandla elizweni kulandela ukufa komtshina wesitishi esiwaphehlayo eWange Power Station. Umthethwandaba weHigh Court unquma ukuba iwofisi kaMsitheli ayilalungelo lokwala ukupha abantwana abayabe belaboyise kuphela ama-birth certificates. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.